Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 2 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili
kuzaba nzima ikakhulu abazali ukuthi benelise ukuthenga izinto lezi abafanele bazithenge babhadale ischool fees ngendlela abafanele babhadale ngakhona sesikhwele kangaka.
Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali bekhala ngokukhwela kwama-school fees kanye lentengo yendingeko ezifana lengwalo kanye lama-uniform.
Inkuthazo yethu yokuthi izisebenzi kazibhadalwe ngemali elohlonzi eyangaphandle kwamazwe iyezwakala.
Izisebenzi zinanze ilanga leWorkers Day izolo zikala ngeholo eliphansi njalo zisithi azisoze zenelise ukubhadalela abantwabazo esikolo. Umahlekisa odabuka eSouth Africa uTrevor Noah uthiye uZulu ebulawa zimbambo emcimbini weWhite House Correspondence Dinner lapho aphoxe khona abezombusazwe abagoqela uMongameli Joe Biden. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali abanengi bekhala ngokukhuphuka kwama-school fees lentengo yendingeko ezifana lengwalo kanye lama-uniform. Umzekeliso, isikolo se-Falcon College sikhwele i-fees isuka ku-600,000 Zimbabwe dollars yaya ku-1.3 million ngokubika kwephephandaba le-Newsday. Esikolo se-St. George's College yona ikhwele yaya ku-2 million. Ukukhuphuka kwama-school fees lokhu kuza ngesikhathi abezitolo labo bekhweza intengo bekhonona ngokuthi idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Evidlela Ncube.
Imali kasilayo yokufundisa abantwana ngendlela osokudula ngakhona kuzaba nzima ikakhulu abazali ukuthi benelise ukuthenga izinto lezi abafanele bazithenge babhadale ischool fees ngendlela abafanele babhadale ngakhona sesikhwele kangaka. Ngakho ke kasilayo njengabazali imali efunakalayo, kasilayo la kancane. Umnotho uwile, ilizwe liwile, imisebenzi kayikho, amabhizinisi kasebenzi, abathengisa emgwaqweni bayabotshwa yiwo amapholisa kamunicipal nakahulumende. Kunzima kakhulu ukuthi abantu babe lendlela yokuthi bazuze imali basebesondla abantu babo. Ngakho ke asilayo imali njengabazali ukuthi singabhadala lezi zinto ezidingakalayo.
Indingeko zesikolo zona ungathi zikhwelile yini?
Ayikho leyodwa into engakhwelanga. Wonke kukhwelile, iuniform ikhwelile, amabhuku akhwelile, zonke izinto zikhwelile kulalokho ekade zikho khona. Kuso sonke isikhathi nxa zikhwela ziya lapho abazali abangeke benelise khona. Bekufanele ukuthi ngabe uhulumende uyabavikela kulokhu, kodwa uhulumende nguye obasela umlilo wokukhwela kwezinto, wokuthi impilo ibe nzima ngendlela aphethe ngakhona umnotho. Ngokuba ama-uniform la le-school fees lesesiqansayo silandela ukuwa komnotho, ukuwa kwamandla emali yeZimbabwe. Nxa ingasathengi izikolo zithathwe kuphezulu. Kanti-ke zona ezikahulumende zona lezi ziyakhweza ischool fees siye phezulu khona le esazi ukuthi abantu kabasebenzi, esazi futhi uhulumende ukuthi ukungasebenzi kwabantu kubangwe nguye. Into ebuhlungu yikuthi abantu abaziyo yibo abakushaya indiva khona lokho abazali abahlangene lakho ngobuhlungu obungaka.
Ukukhwela kwe-school fees lokhu kuza ngesikhathi i-United Nations isithi abantwana abafika kusilinganiso se-47% eZimbabwe abasayi esikolo ngenxa yobuyanga. Ungathini ngalokho?
vele baningi kakhulu abantwana abangasafundiyo esikolo ngenxa yobuyanga. Njalo ke inani lizakhwela lonyaka, likhwele futhi kumnyaka ozayo kusiya phambili. Kugcine sokulabantwana abalutshwane abezikhulu lamasela abazabe befunda. Iningi labantwana ababengasafundi vele uma kungayekelwa kunje, kungazange ngoba lenguquko emcabangweni kahulumende, kumbe kungazange kwaguquka yini uhulumende ngokwakhe. Okubuhlungu yikuthi abantu abafunda mahala ngesikhathi samakhiwa sebethengisa imfundo ngendlela enza ukuthi abantwana bangayi esikolo. Into ezakwenzeka ke ukuthi abantwana nxa bengasayanga esikolo, bengasafundelanga imisebenzi, abantwana labo bazasala ngaphandle, bazabaphuwa ubuyanga buzababukhulu, bazakohlile ukondla baba abantwana, behlile ukwedlisa izizukulwane. Kuba nzima ilizwe liyadilika, lakhiwa ngokukhulisa abantwana ngokwakhe abantwana, lidilizwa futhi ngokudiliza abantwana. Bayadilizwa abantwana ngabantu abadala bebancitsha imfundo, ithengiswa imali ephezulu engenelisekeyo. Uhulumende kumele kulungise khona lokho, kumbe kulungiswe yena uhulumende ukuze izinto zihambe nxa engakwazi ukulungisa ezemfundo.
Uhulumende uthi kuzathathwa wonke amanyathelo awokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Okuningi kuzaya ngomkhuleko nje ukuthi sikhulekeleni ukuthi abantwana bangangena enkingeni. Ngokuba nxa sikhuluma ngohulumende ovele sehluleka ukuthi abantwana baye esikolo abavikele ngendlela efaneleyo, sekuze kuhlezi phansi 47% okuyisilinganiso esilandi ihafu yabantwana abafanele babe sesikolo kabafundi. Nxa uhulumende ekhuluma ngokuthi angabavikela kugciwane le-corona, yikukhuluma nje kuphela. Kuzamela abantwana bazivikele, abazali bavikele abantwana, ama-teacher avikele abantwana, ngokuba nxa kungathi njwa uhulumende kuyabe kuwukuchitha isikhathi. Sonke simele sibambisane ngokuba igciwane likhona, liyingozi. Abantwana kumele bazivikele, abazali babavikele. Sonke sibambisane ekuthini kungenzeki lokho singathiyeli uhulumende, ngoba kala macebo, kala kuhlakanipha, kala njongo futhi yokuvikela abantwana ngendlela afanele bavikele ngakhona.
Umnumzana Fihlela Ncube ngohlanganiso elwela amalungelo abathengi, iNational Consumer Rights Association, sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro ngalolu daba. Kusenjalo, izisebenzi zinaze usuku lwe-Workers Day izolo, zikala ngeholo eliphansi, njalo sisithi kumele ziholiswe ngedola leMelika. Ngaphandle kwalokho, unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi izisebenzi ezinengi azisoze zenelise ukubhadalela abantwana ama-school fees.
Liqiniso sibili ukuthi inhlawulo kumbe singathi ama-school fees akhuphukile. Izikolo nje ezinengi, zonke nje izikolo njengoba phela imali yangkhona le ingala ingasomalelo hlonzi. Sibone ke lale ke eya eMelika layo abacharge ngeMelika ihlawulo yangkhona ikhuphukile. Iqiniso ikuthi abazali kabala mali, akusoze ke kumangalise nxa sizabona ke abantwana abanye besehluleka ukubuyela esikolo, kumbe sesizabona ke imuli zingena kuzikwelede, izikwelede ezingakhathaza kusasa, ezingabangela ukuthi abanye belahlekelwe zimpahla zabo. Abaningi bayathatha phela izikwelede bebambisa ngalokhu abalakho, kungaba izindlu, kungaba zimoto abalazo, kungaba ngezinye nje impahla abalazo abangazisebenzisa kusasa. Bazazibambisa phela lezo mpahla ukuze abantwana bebuyele esikolo. Ayikho sibili imali, iqiniso ikuthi kulobunzima okumangalisayo ke izikolo nje zivulwa ngokukhuphuka ke kwendleko, kumbe ngama-school fees ke abizelayo izikolo ezinengi.
Linanze ilanga le-Workers Day izolo likhala ngokuthi abaqhathi kumele bengezelele izisebenzi iholo, njalo baziholise ngedola leMelika. Lingathi iyazwakala yini kubaqhathi leyo nkuthazo?
Inkuthazo yethu yokuthi izisebenzi kazibhadalwe ngemali elohlonzi eyangaphandle kwamazwe iyezwakala njalo iliqiniso ngokuthi phela nanzo ischool fees zangkhona kumbe indleko zangkhona esikolo zifuna yona leyo mali lawo ama-products ke atholakala ke ema-shopu athengiswayo iwona abasikolisayo abizela yona imali eyangaphandle kwamazwe kumbe eMelika. So ngumbiko kumbe singathi inkulumo ezwakalayo sibili engadingi ukubikelwa abanye ngokubona kwethu bayayizwa. Inkinga nje ikuthi sikhuluma labantu abalenhliziyo ezilukhuni sesibonile phela iminyaka edlulileyo bekhala ngalokhu lalokhu yana kodwa betshenisela ukuthi bayathola bona lemuli zabo sibabonile abamebhizimisi bethatha ke abantu ababo kumbe imuli zabo zilatshwa ke ngaphandle kwamazwe zifundiswa ngaphandle kwamazwe badla ndawonye lalabo ke abasibusayo ngabantu banye inhliziyo zabo ke ungani zilukhuni kodwa ke umbiko bayawuzwa bawubona sivile sekuyafanele thina ke njengezisebenzi bese siqinisa ke ukuze phela bekuzame ukusinceda lathi nxa sizakhuluma ngomlomo kuphela kungalakunye singakwenza angisibonike ukuthi ngabantu abangatshintsha ke inhliziyo zabo ezelukhuni.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ekhuluma ngempela sonto uthe uhulumende wakhe uzimisele ukuthuthukisa izisebenzi. Abenhlanganiso ezizimeleyo sebekhudaze iZimbabwe Electoral Commission ukuthi iqhelise uhlelo lwayo lokulanda abantu ukuyabhalisa labo abafuna ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Linkuthazo iza ngemva kokugqitshwa kohlelo lwe-mobile voter registration ngeviki edluleyo. Izek ithi abalokhe befuna ukubhalisa kumele baye emahofisini ayo lapho ethi lolu hlelo luzaqhubeka okwesikhathi eside. Sixoxele umnumzana Nqodonga isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona eqhuba uhlelo lokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi.
Uhlelo esilwenzayo nje Zimbabwe Christian Alliance ngolokukhuthaza abantu abatsha abahlala emadorobheni labahlala emakhaya ukuthi bebe yingxenye yohlelo oluyenzwa yeZimbabwe Electoral Commission olokukhuthaza abantu behambe bebhalisa ukuvota. Lolu hlelo siluyenza after sesinanzelela ukuthi ulutsha oluningi alukwanisi kumba luyenelisi ukuyavota ngenxa yokuthi kuqala babona kuyinto engabakhwabithisiye ukuthi bahambe bevota kumbe bebhalisa ukuvota. Then okwesibili, abantu abatsha batsho ukuthi bona abakwanisi ukuyabhalisa ukuvota ngenxa yokuthi abalazo izithupha kumba ama-birth certificate angabayenelisa ukuthi bekwanisa ukuthi behambe bebhalisa ukuvota. Then okwesithathu, sinanzelela ukuthi abantu abatsha bona bathi lolu hlelo lokuvota alunani lwabo ngenxa yokuthi alubaphatheli isinkwa kumbe alula economical benefit empilweni zabo.
Bakhona abathi iZEC kumele iqhelise uhlelo lwayo lokuphuma isiyabhalisa abantu ezabelweni. Libona lokho kunganceda?
iZimbabwe Electoral Commission lokhu ilomnandu omkhulu kakhulu ukufinyelela abantu abasha ngenxa yokuthi sinanzele ukuthi amanani abantu abasha ababhalisile ukuvota lokhu emalutshwane. Ngakho kulesidingekalo sokuthi iZEC kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zihambise lowo mbiko ebantwini abasha kwenza ukuthi bekwanise ukubhalisa ukuvota.
Uchilo Tonga ukuthi lixhasana leZimbabwe Electoral Commission libambisana njani?
Siyababiza, sibiza iziphathamandla zeZEC ukuthi zize zokhuluma labantu abasha, zibakhuthaze kumbe zibakhuthaze ukuthi behambe bekwanisa ukuvota. Siba futhi lenhlelo esibiza khona abantu esithi ngama social influencers, lapha ababiza khona ama youth kuma social media abebakhuthaza ukuthi behambe bebhalisa ukuvota. Lolu hlelo sinanzelela ukuthi andubana soluphelile sesiligqibile aluzakwanisa ukufinyelela abantu abasha, lubakhuthaze ukuthi bekwanise uhamba bebhalisa ukuvota.
Umnumzana Ngqoto ngango enhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni. iNews Day ibika ukuba iZimbabwe Electoral Commission ifuna inkundla yeTwitter leFacebook zivimbe abantu abayichothozayo besithi ayiqhubi kuhle ukhetho. iChronicle ithi inhlanganiso yeZimbabwe Diamond and Allied Minerals Workers Union ikhala ngokudlwengulwa kwabesifazana abasebenza kuhlangothi lwezokwemba. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Livuka njani mbalaleli beStudio 7 nani basakazi bethu beStudio 7 hawu, kanti ke nathi siyavuka. Ukhuluma yonkomo lapha, ngiseJohannesburg kwele South Africa. Ngiyeza nje kakhulukhuluma ngale dudula leyo ukuthi kuthiwa amaZimbabweni amosha, amaZimbabweni ahlola into emzini yabantu. Eyi bantu bakithi, amaZimbabweni thina singamaZimbabweni into eziningi thina sisele Zimbabwe besingazazi, sizifunde lapha eSouth Africa, sizifunda khona la kubantu baseSouth Africa. La bantu laba basibhinca nje ngokuthi thina yithi senza into ezimbi, kukanti ke okunye sifunda kibo yibona ke nabo abazenza lezo zinto ezimbi. Just nje konka ukuthi la kisatholakala nge-1-1 sikhona kuleyo nto yakuyenza kelempi, but babenza ukudlamudlamula abantu. Even lenkunzi asonkunzi encane ebanjwa ngabantu base-South Africa, asonkunzi encane, babephethe yonke into, mense isibhamu bekhama nokukhama, bephethe yonke into. Asonkunzi encane mina ngilokhu babona beyibamba inkunzi lapha eJozi eBeria lapha, asonkunzi encane ebanjwa ngamaZulu. And iningi labo babephethe izibhamu, thina izibhamu eZimbabwe sizazi, izibhamu zizazelela. Mina nje ngisezimbabwe bengingasazi izibhamu, ngisazelelapha isibhamu khona kuya ukuthi kuthiwa umuntu yaphatha isibhamu, angikwazi eZimbabwe, ngikwazelelapha eGoli. So ke ngathi thina tisibene ngobugebenga eZimbabwe, ubugebenga sikuthole la.
Bafowethu, ngiyalibingelelayo igama lendodana enguKristo wasifela emthini engalacala engalasono, kodwa efuna ukufaka thina siduzane lo nkulunkulu. Siyambongeza uNkulunkulu ukuphila kwethu, ubana usikhangele noma siphala kweziphithiphili zalomhlaba, kodwa uNkulunkulu usikhangele. Sikhulekela-ke ukuthi uNkulunkulu angenele emazweni lawo alodlame, kangela uNkulunkulu ebatshengise ubana yena uNkulunkulu wabuNkulunkulu. Ngiqiniso ngeqiniso lonke ngithi kini, kasingaba silonda iqiniso, singasakhumeli kwahle mhlawumbe ifeva umenhle mhlawumbe njalo. iZimbabwe yona ngwayo kususela kudala usayiRhodesia emnyasaranda ayizange ibe lodlame kuba lenkitha kezitshabi, kuba kuthe khona lo isizwe ngasifike kibo. Hayi izwe laba lokuthula kusuka kudala kwalo. Noma nje silezi nkinga ngenxa yezimali zethu lezi ezingalavalo, yebo siyakubona, kodwa amahulumende akhona ayezimbabwe akaladlame. Amaphosa akhona awusuzithole sithi isithupha endlini yokuhamba ngaphandle wena muntu kaNkulunkulu ube ngozonelayo. Ngiqathanisa ngikhangela into eyenziwa yiSouth Africa. South Africa besiyibhekha lapha ngesikhathi sempi, umkhontwisisi babhekha sithi ngabafowethu, kodwa namhlanje udlame olukhiphayo udlame olokuthi khona siyazibuza khona ama-South Africans ngayelapho eZimbabwe kasila asibahluphi, kodwa okwamanje sibehlupha amaZimbabwe aseSouth Africa.
Studio 7, Studio 7 linjani? Linjani nje lonke? Hayi, siyazizindaba. Siyazizindaba zika Studio 7 sithi libambe njalo, libambe njalo. Yena namhlanje uzothanda ukuphawula ngabantu abathi iZANU PF next year iyaphuma. Hey, mina kangiboni ukuthi iyaphuma iZANU PF. Ngoba iZANU PF kayiqali uvela kudliwa, ihlala idliwe. Kodwa iyalele embusweni ithi yona siwinile. So ukuvota sizavota, kodwa ukuphuma kwaZANU PF angibona ukuthi ngaphuma. Ngoba iZANU PF iyazi ukuthi mayiphuma laphana amacala ayilindile ayigugurawund. So ukuze iphume laphana embusweni kuzoba nzima, kuzathatha sibili isikhathi sibili. Ye ngevoti vele hayi kuyathatha isikhathi iZANU PF iziphume ngevoti, hayi kuyathatha isikhathi. Ya iZANU PF asephathe ngaphuma manje esikhundleni, kodwa hayi sona sizavota mntu sizame ukuthi sizame ukuyikhipha, kodwa hey kuyoba nzima kakhulu sibili. Njalo lo dlakelo uzawa next year lisinazelele sibili, ngoba iphathi le ngiyayibona nje manje ngani isiphelelwe ngabalandeli, siphelelwe ngabalandeli liphathi. So izayenza udlakelo oluningi kakhulu abantu besabe sibili, besaba abantu bezephume beyivotela. Kodwa mna ngithi sibili hayi iZANU PF asoziphuma embusweni, kumele ukuthi sibili ngevoti ngiyiphume, ngevoti ayiphume, ngoba amacala ayilindele vele. Ma iphuma laphana esikhundleni bayijele obunankagana bochiwe ngalawa babephethe igrawundi lapho.
Salibonana emsakazweni, linjani? Mina ngithanda ukubuza ukuthi kungani i-government yakithi ichiselwa kangaka ngokufaka kwebhesi ye-military America eZambia. Yachiselwa kangaka, bafuthelana baze bakhuluma baze baginqa amakhala bethi bona hey you think avume, hey president eZambia lo chamisa bazodayisa i-Africa, bazodayisa iZimbabwe, ngoba bajwayele ukuhlukumeza abantu kakhulu, ngoba bajwayele ukuhlupha abantu nge-military. Sebebona ukuthi ho sokungena i-military strong around Africa sebesaba, bathi youth hey izohlupheka, kungangena izouth izohlupheka, ivele ihlupheka, ngoba manje youth iphila phandle kwamazwe, bahlupheka abantu bevele behlupheka. Ayingene, mina ngikhuthaza youth ma kungatrampela kutreni iyuthi eZimbabwe ezobhekana laleli badle libusayo ukuze libabe lenkani yokuphuma embusweni. Nayikhuthaza ukuthi iyuthi ihambe yonke iyotrena. Mina kuyangijabulisa, mina ngisizakala sakhona, kuyangijabulisa kakhulu ukubona kusondela i-military strong lapha e-Africa ukuthi izomonitor situation ekhona lapho yobudlame lolo olwenziwe ebantwini.
Lavo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umanyano we-United Nations usuqalisile ukuhlenga abantu edolobheni le-Ukraine elihlaselwe ngamabutho aseRussia ele-Mariupol. I-AP ithi umongameli wele-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uxotshwe embuthanweni wokunanza ilanga le-Workers Day izisebenzi zemigodi eziphakathi kokukhalala umsebenzi e-Rustenburg izolo. Singene kudaba lwemelika. Umahlekisa olodumo odabuka eSouth Africa osebenza eMelika uTrevor Noah uthiye abantu abaningi bebulawa zimbambo ngomgqibelo emcimbini weWhite House Correspondents Dinner. Lo ngumcimbi wentathelizindaba eziloba ngezombusazwe zisebenzela esigodlweni sikamongameli weMelika eseWhite House. UTrevor Noah uhlekise abantu ngokuphoxa zona intatheli ngokwazo kanye labezombusazwe abagoqela umongameli Joe Biden. UTrevor uba isizalwane seAfrika sakuqala ukukhokhela lomcimbi wona oqhutshwa mnyaka ngomnyaka. UBiden laye ubekhona kulumkhosi ezihlekela labanye kungelani lokuphoxwa kwakhe. UTrevor Noah ulawula uhlelo lweThe Daily Show oluphuma emsakazweni kamabonakude oweComedy Central. Sixoxe lomunye wababukelela umcimbi umnumzana Tim Moringai.
Sihleke lathi sachazeka sibona lathi omunye wethu ovele South Africa uTrevor Noah eyi first host ekuhosta ama White House Correspondents Dinner. Hayi kuyabongeka lokho ngokuthi la uTrevor Noah is putting e southern region njengathi ngathiwa we are related to the South Africans on the map. I am very happy ngoba into ayenzayo is showing the world ukuthi lakithi kule talent abantu abaningi that can fill his shoes or do if does yenza zona lezo as a comedy lokuhlekisa abantu even in tough situations. Sibone phoxa la umongameli welizwe lama Republicans ama Democrats ngoba ama responsibilities for abayenza izinto ze news is very important njengani lina o Mr Nkomo labanye benyu FOA. It is very important ngoba li the fourth estate in any nation ukuthi likhulume iqiniso besides the political situation ngoba iqiniso lincedisa amazwe ukuthi aphumelele in all the areas ezimele zibe developed. Yeah, ngibone iperformance yake ingichaza lami ukuthi hayi okukathesi asisayesabi okuya ngeke ukukhuluma ukuthi lathi siphuma khona ngale Africa. As a first person from Africa to do it, uhle wavula la umgwaqwa for the next generation to come and showcase their talent. Ngiyabona lami a lot of African talented personalities sebenikwa i-center stage emazweni amaningi.
Ukhulume ngokuthi lanxa intatheli zindaba zisebenza zikhululekile eMelika ziyahlukuluzwa kakhulu kwamanye amazwe omhlaba afana labo Russia lapho ezingavunyelwa khona ukukhuluma ngempi eqalwe yiRussia kwale Ukraine. Ungathini ngalokho?
Ubopho kama reporters labantu abathatha indaba all over the world sibona ukuthi it's not still uhuru all over the world njenge our countries esivela khona eAfrica iZimbabwe lati sibone uHopo Chingono sethathelwa imbuzi zakhe because of freedom of speech. So izinto ezinjalo I think we still need to work on them because we are going in the right direction. So singahamba 4 steps forward isibuyele Africa 10 steps emuva lati we can learn something ukuthi i-journalism eliyenzayo lina abathathi bendaba is very important ngoba incedisa to see what is good and what is bad for any country.
Umnumzana Tim Moringai ucubungula ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali bekhala ngokukhwela kwama-school fees kanye lentengo yendingeko ezifana lengwalo lama-school uniforms. Izisebenzi zinaze usuku lwe-Workers Day izolo zikhala ngeholo eliphansi njalo zisithi azisoze zenelise ukubhadalela abantwabazo esikolo. Umahlekisa odabuka kwele South Africa uTrevor Noah uthiye uZulu ebulawa zimbambo emcimbini we-White House Correspondence Dinner eMelika ngempela sonto. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.